Inyathelo leli gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa ukuthi into okwakufanele ukuthi ngabe uthi ayenzakala kudala ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe based eSouth Africa baningi kakhulu njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona eSouth Africa ikakhulukazi izinto zokubanjwa inkunzi kwabantu balahlekelwa ngama-documents suku zonke ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapolisa begcina sebeboshwa njalo okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama identifications yabo. So lokho ukuthi abantu kuzabe lula ukuthi bayahambe baye-applyela ama-passport yabo eSouth Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza eSouth Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi. Okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-applyela i-passport aphinde aphenduke njalo egcineni dependent ukuthi lesibona ke lo umsebenzi. Engakusho ngathi iagreement enhle ephakathi kweSouth Africa leZimbabwe abayenza ukuthi beneliseke lokho ukuthi kwenzakale ngoba nxa kukuthi iSouth Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama technical issues abedinga ukuthi isupportwe iSouth Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele ukuba successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo le-editor nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona leSouth Africa kungaba kutshengisa yini uhulumende ole sineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuke ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuyabukusobala ukuthi ukhona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa ke lokho okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugugudeka kakhulu omnotho njalo lokungatholakali kwemisebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands afuna ube lemali lelo langa ngoba nxa sikhangele sinje iningi labona abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abanama demands adinga zonke izinto ezifunakalayo on daily basis. So nxa sisekhangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila insuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kuBongland laboMelika laboGermany lakwamanye amazwe lapho esisibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba irregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando baseselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yikho ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje.